siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomgqibelo mhla ka-23 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zakobulawayo zimanyene labezokholo bavumelene ukuthi abantwana bengayi esikolo lapho zivulwa bekhalala isifungo esizaqala kwenziwa izikolo zivulwa ngevikezayo.
Okwakathesi amabhishops akhulumile, lezakhamizi zikhulumile, labazali abalabantwana bathe bona lokho abakuvumi.
Ibandla leZimbabwe People First likhangelele ukwenza umhlangano wokukhetha inkokheli oweCongress umnyaka usiyaphela. Lanxa odokotela sebebuyele ezibhedlela, empilo kobulawayo umumo lokhu ungamanga kahle esibhedlela lesi.
Ukubuya abantu bayabuya ngoba vele kwakula lapha abangaya khona. So bayabuya lawo into ehluphayo ama-drugs yangekhoyo bebesebezama ukuthi bezincede ngokuyathenga emafamasi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakobulawayo zimanyene labezokholo bavumelane ukuthi abantwana bengayi esikolo lapho zivulwa ngevikezayo bekhalala isifungo esizaqala ukwenziwa izikolo zivulwa. Isikhulumeli somanyano we-Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda utshele iStudio 7 okunengi ngomhlangano abawenze izolo kobulawayo.
Sihlanganelana esikhangela ludaba lokuthi abantwana kumele benze isifungo nxa isikolo sivula. Uthi Ministry of Education ithumela incwadi ukuthi kwenziwe ngenkani. Ngakho sihlangene sase sivumelana ukuthi hayi into enjalo soze sivume. Njalo into ebi khanya sibili egcekeni ukuthi wonke umuntu kungakhethela ukuthi uvela ngapho bengakuvumi lokho.
Kakhulu kakhulu singathi thina kuyini abantu abangakufuniyo ngesifungo sone?
Okokuqala ukuthi iMinistry of Education ubaba uDokore kazange ahlangane labantu akhulumisane labo asiphumele egcekeni ukuthi yinto efuna ukwenziwa ngokuqala lokho. Okwesibili njalo nxa sikhangela kuhlangothi lwesiKristu nxa iBhayibheli lithi lona akumelanga wenze isifungo. Njalo ke thina sikukhangela ngamehlo ukuthi laba abantu abasesezikolo ngabantwana abancane. Ngakho thina singeke savumela abantwana bethu ukuthi behambe bayefunga ngoba naso isisekelo sombuso siyabavikela abantwana ukuthi vela akumelanga bebanjwe ngamandla ukwenza into enjalo. Nxa njalo umuntu esenza isifungo ebesethatha isipho ehambe laso khonapho kuyafana lokuthi usukhonza. Ngakho thina esingasakusisiyo ukuthi kati yona iMinister of Education singena njani njalo kuyabe kukhonza ubani khonapho ngoba kumele ukuthi umuntu aphakamise iflag eZimbabwe. Njalo kuyakhulunywa ukuthi sihlonipha abantu abafayo. Manje thina ke ngesiKristu lokhu kuyabe sokulwisana lokholo lwethu. Ngakho sibona ngani hayi okwakathesi amabhishops akhulumile, lezakhamizi zikhulumile, labazali abalabantwana bathe bona lokho abakufuni.
Manje livumelana ukuthi kuyathathwa nyathelo bani njengoba izikolo zivulwa nje kathesi?
Into esiphumelalo esikubophile yilokho. Okokuqala ngomvulo udaba lolu sesiluthatha silusa kumthethwandaba ophezulu i-constitutional court. Siyakwazi ukuthi kulo muntu oyedwa beseluhambisile kodwa kathesi sesiluhambisa thina njengobulawayo, abafundisi bonke abakobulawayo, izakhamizi zakobulawayo, abazali bakobulawayo, sonke sithi thina asikufuni. Ngakho sesikuhambisa-ke ngathi e-constitutional court. Okwesibili senze ugwalo esithi i-petition esithe abantu bebe besayina ukwenzela ukuthi siluthathe njalo lalo lube yi-evidence isisekelo sokuthi lokho asikufuni. Njalo njengoba thina i-Christian Alliance sikhona ezigabeni zonke zelizwe leZimbabwe, abafundisi bethu kwezinye izigaba eMaswingo, eMashonaland, eHarare nakwezinye indawo sebeqalisa ukuqoqa abantu belungisuhlelo olufana naye. Okwesithathu thina abantwana bethu abasoze bahambe ezikolo ngelanga lokuqala nxa into le ingasoze imiswe ngumthethwandaba. Abasoze baye esikolo, akulandaba lokuthi ngabantwana abaseboarding kumbe abangenele ezikolo khonapha edrobheni, abasoze baye ngelanga lokuqala. Njalo sivumelene ukuthi ngolwesithathu kuzaba lo mthandazo omkhulu kakhulu kobulawayo esizabe sithandazela lindaba. Njalo sizimisele ke thina ukuthi sizathandaza sihambe ke siyekhulumisana nabo abantu abohlelo lokufundisa abantu abakhangela abantwana beMinister of Education ukuthi ngabe baqale bakhuluma lati bengayenzini.
Umfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli somanyano weChristian Alliance ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Ivanda leZimbabwe People First likhangelele ukwenza umhlangano wokukhetha inkokheli oweCongress umnyaka usiyaphela. Isiphathamandla saleli bandla elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, umnumzana Rugare Gumbo utshele iStudio 7 okuningi abakwenzayo.
Yabona kwaphumelela, anti abantu manxa beyenza izinto bayabe bele objective yabo. So kwayenza kuhle. Sibona njengakwenza kuhle.
Khona elizweni ke eZimbabwe likhangelela ukuthi kungaba lokutshengisela yini elingakwenza?
Hayi, asikakhangeli into leyena leyo, kodwa into isagulanti ithola indlela ezijiyeneyo. So asikafiki lapho, asikakhulume.
Kodwa khona ebandleni kuhamba njani kwakathesi? Sibona ungani beselithuli kakhulu.
Hayi, uhamba kwezinto phela. Lingakhuluma suku zonke mngani wami. Sakhuluma ukuthi thina sifuna ukuyenzani, sakhuluma izinto zona lezo. So siyalungisa izinto eziningi-ningi ukuthi sibe sikwanisa ukuthi sitshele ilizwe ukuthi thina sifunani, sizayenza njani and so on. Kodwa akuthulanga, anti siyabona ukuyenzakalayo khonapha, so akuthulanga.
Likhangelela ukwenza nini iCongress?
Angazi, umuntu ongaziyo ngumavayele ngukhomisa wethu, ngiyolungisa zona lezi zinto. Kodwa sikhangele ukuthi round about October bangakhona kahle. Because kule zinto eziningi esimele sizilungise singahambi e-Congress.
Ezifana lani?
Actually, ulungise ama-structures phela. Ama-structure from ward, constituency up to provincial level. Kumele kube khona, kumele kube la makhadi, kumele kube le-mobilization yabantu. So kule zinto eziningi-ningi ezimele siziyenze.
Umnumzana Rugare Gumbo isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ubekhuluma leStudio 7 eseHarare. Lanxa odokotela sebebuyele ezibhedlela empilo kobulawayo, umumo lokhu ungamanga kahle esibhedlela lesi. Odokotela bake bakhalala umsebenzi ngenyanga edluleyo ngenxa yokungavumelani ngendaba zeholo okubangele ukuthi izibhedlela ezivalisa esempilo zivale ingxenye yazo eyelapha abantu besuka ezindlini zabo. Sixoxe lomnumzana Jabulani Nyathi oyinhlanganiso yabaphila lomkhuhlane wezinso ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sibele ngani situation ingani iba normal kodwa hayi akukabi right start.
Nxa usitha ukabi right kuyini okwenzakalayo?
Hayi ukusebenza sebebuyela sebesebenza kodwa yipi uthupho lukhona phela ngolemithi yona leyo ngikhona.
Kodwa bona odokotela bakhona bonke?
Hayi sebekhona kade sama-dokotela.
Yoni outpatients seyavulwa yini?
Hayi kulezi nsuku ivuliwe iyasebenza.
Baningi abantu ababe bebuya esibhedlela kumbe njengoba usitsho ukuthi akula mithi vele sebebalutshwana?
Ukubuya abantu bayabuya ngoba vele kwakula lapho abangaya khona. So bayabuya labo into ehluphayo ama-drugs yangekhoyo bebesebezama ukuthi bezincede ngokuyathenga ema-pharmacy. Ngaba belemali but nxa ungala mali kuba nzima.
Manje abanjengaweke abafuna imitshina yona leyana ye-dialysis kuhamba njani?
Dialysis iyasebenza kodwa into yokuhluphayo ukuthi abantu bayazithengela ama-consumables. Njalo njengoba ukwazi ukuthi ngangakhuluma laphana ukuthi ama-consumables angikhona angane abiza imali eningi kakhulu.
Umnumzana Jabulani Nyathi ngwenhlanganiso yabaphila lomkhuhlane wezinso ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli yethu njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengelichiya ezandleni zikasithandekile emhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile emhlanga. Namuhla sixoxa lo councilor Thabita Ngwenya ka ward 6 kwaBulawayo esichathisela ngokwenzakala esigabeni sakhe. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Okwakathesi ngamaprogram awukuphetha ithara. So usithi council wathi sidinga ama-community groups esigabeni lapho esihlala khona. So nginabantu abangu-about 42. Abanye benza bavula imidelo, abanye benza bafake isigamba kuma. We can't absorb abantu bonke abasehodini. And yethu labo bayafuna ukusebenza ngoba ama-industry avaliwe.
Bakhona yini omama kumbe ngoba abaningi?
Kakhulu. Ngabona ukuthi kumele ngingenise labo mama. Labo ntanga, ama-youth bakhona. Labo mama bakhona, labo baba. Kuyabuya kufika amabhara eMthombothi. But omama bakhona bayakwanisa ukusebenza yikho-ngithabisayo. Ukuthi labo they're able to do that type of work.
Oh, labo bagebha imigelo omama.
Yeah, bayenza ama-worksuta.
Kule mbadalo yini abayiphiwayo laba bantu?
Yeah, kule mbadalo babhadalwa ngu-City Council. Endaweni yokuthi u-City Council employ abantu abasebenza ku-City Council. Sabona njengama-councillors kufanele sacela ukuthi abantu balendlala. Asike sinikeni eminye imisebenzi izakhamuzi.
Uhlelo lolu lukhona kwamanye njalo ama-ward?
Yeah, lukhona kwamanye ama-ward nxa singakahlanganisi uBulawayo wonke kodwa lukhona kwamanye ama-ward.
Imuli eyodiphiwe imali enganani?
I wouldn't say ngoba bazabhadalwa sebeqedile singama-contract.
I-ward yakho imeleyo igoqela isidojiwe hostel. Sake safika kuliyana indawo abantu behlezi beminyene imuli ilendlu nje eyodwa eyiqomaqomayo phakathi.
Kuloko kunjalo balokho behlezi njengoba nala ukufika behlezi kodwa abanye bakhona sebazuzi izindlu ezingezabo e-Country Park. Kwabunjwa ilokuzeni kuthiwa yi-cooperative. So bancedise ukuthi bazuze izindlu amastenzi angana abakwanisa ukuwabhadala emdeni ephansi. And abanye labo futhi kuzama ukuthi baphuma lawo baye kwezinye indawo khona ngale Country Park. So balokho bekuphuma mbijana mbijana. Ngaphandle kwalokho, u-City Council is aware of i-situation ye-SDGs. Kulokho kuzanywa ukuthi bangasusha khonaphana kuleyani indawo, kodwa awukabilelayo. Kodwa umuntu wonke nje ukhonsenti ngakho.
Kuyathembisa yini ukuthi bazasuka, njalo nxa besuka abakho abanye abangenayo yini?
Abanye bayangena sibili ngenxa yokuthi abantu vele bayahluphe kwiindawo zokuhlala. It's like bayangena ngoba bangena free housing office yemzilikazi. Yibo abakhangela amafleti wona lawo. So abantu bahambe beseyakhala ngikhona ngale mzilikazi. Then babe sebengena-ke.
Uthe kulenye i-program eliyenzayo ungasichasela ukuthi yiphi?
Besithi nga-aplayela ukuthi singasebenzisa yini ibhawa eduzane esidodi ema-industry ngale ngoba yayisebenziswa ngabengwebu then bavala ibingasetshenziswa kweminyaka. Basivumela abakakhanseli njengama-residence ukuthi sisebenzise senza ama-projects khona.
Yeah, bengama-projects anjani?
Sizama ukwenza ama-factory sales. Asika-conclude so far ngoba kule committee ethi working on it. And besizazama ukuthi sazise u-Ward 6 wonke ukuthi sekusile ndawo enjalo. Sesiphiwe ibhawa and sesizasayini i-lease agreement. Kulama-shares. Lezi zakhiwe ziphakathi. So siyabe siza-allocate-ana ukuthi omunye athathe indawo le enza ukukwanisayo. Yumbono ophakathi kwezakhamizi ngaleyo project.
abantu wenzani nakhonsulthengisa amafoni and so forth. It's like ama-sacrificials yikho esifuna ukwenza. So kuthi ukuthi will be trying to create employment.
La isibongile ukuxoxa lani council.
Hayi, siyabonga lathi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo councillor Thabita Ngwenya ka ward 6 wobulawayo obesichasisela ngokwenzakala esigabeni sakhe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga ube lelanga elihle.
Yeah man, from the jungles of Africa, this is the African dance time. You see me, I say? All right. Black, white, green, yellow, pink, and white. Everybody, come around. Shake on the body and go on like so. La. In the afternoon, show me do, do. Come and just unwold me, make me feel so irate. Twist and turn, darling, mercy. Check and shake.
Feel so
hey, don't be late.
Feel so yore.
In a rubber duck style.
Feel so hot.
In a dancehall style.
Come so hurry
up. Hey, bump and grind.
Feel so hot.
Hey, slow and sexy.
Feel so yore.
Ah.
Feel so
easy.
Feel so yore.
Madness.
Oh Lord, have mercy, mercy.
Yeah.
Oh Lord, have mercy, my darling, mercy. Please have some mercy, I beg you, mercy. Please have some mercy. I'm sorry, mercy. Please have some pity. Oh Lord, have mercy, mercy. Oh Lord, have mercy, my darling, mercy. Please have some mercy.
Like sugar, rain upon me. Come in on my chamber. When you touch me, I melt like butter. Touch me now and light my fire. Shake and shake.
Feel so
hot. Hey, don't be late.
Feel so
yore
yore.
In a dancehall style.
Feel so hot.
In a rubber duck style.
Come so hurry hurry.
Hey, bump and grind.
Feel so hot.
Hey, slow and sexy.
Feel so yore yore.
Nah.
Ugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ebezikhokhela. Izakhamizi zakobulawayo ezimanyene labezokholo bavumelane ukuthi abantwana bengayi esikolo lapho zivulwa bekhalala isifungo esizaqala ukwenziwa izikolo zivulwa ngeviki ezayo. Ibandla leZimbabwe People First likhangelelwe ukwenza umhlangano wokukhetha inkokheli weCongress umnyaka usiyaphela. Lanxa odokotela sebebuyele ezibhedlela empilo umumo lokhu ungamanga kahle. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilali.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.